Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kuMfumfu 2024 onkeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezani PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo
badlala ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028
silafekelwe esigabeni sedibulashaba komlaleni ngoba nguye obesikhokhela ezidweni zonke zonezi ezikudibulashaba komlaleni.
Bathi tibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane. Lohlelo liphuma lendaba lijona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezano PF ngoza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulaba afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. Umnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Gunda Msaka okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu iCongress izafika. Sile Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezani PF bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani akikho kimi ukuthi mina ngibakhulumele bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo bengathi befuna omunye yibo kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisebile angisafuni nguye akula muntu onganjani ongamforce.
Kodwa manje ukona yini ombone ngizana ngangena khona?
Embabona abanengakulu sibanengakulu kuzana uPF thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathikile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzakwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efana na le vision esetshintshe ilizwe kangaka eka baba uMnankagwa. Abakontenders bakhona sibele bafuna bayabe bebaningi kodwa kusalayo abantu bezani PF bazabona ama CV lama manifesto ama individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye abantu bathi ivision bani naleyo ilizwe lidoza nzima kangaka kambe ukhona umuntu ongakopa into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu ababali ukuthi bezwisise ungahlala phansi ubambe i-document lena note of vision 2030 yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe uyabona ubunandi obe program leyana ayithi ukuthi ngubaba uMnankagwa yedwa wena lawe ukhona ngapho eAmerica lami nginje kumele sicontribute ku vision 2030 okwesivili le vision esichoyo leyi lo othi into zibanzima lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni amantu mele bevume bebone ukubana ilizwe nqakade selilibi alisoze lithathe amalanga ukuthi lilunge liyathatha isikhatshana ukubana lilunge yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingisi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund labo bayatshengisa ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlala ethi hayi akula okwenzakalayo ach lo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle obenzakala lapha elizweni maybe kahlala eZimbabwe.
Umnumzana Gunda Msaka ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla lezanu PF sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana soze kuphele kuzanu PF into yabo into ebudene nje kuhlala kudletshwana ikuthi nje into yezanu PF ihlala ingaqondanga omunye uzobhoka kwakutsho kubana Zanu PF sinjonjo wayesazi ubani ukhuluma ngani njengobana kunje i-confusion naleyo umnanga kwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist isikhathi sakhe singafika uzasuka chiye lomunye ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele iculture ukubana isikhathi singafika uyasuka la of the stage ngoba amandebele abakha isizwe esesabekayo bathi kusina kudedelwana ngingazi ukubana uzayichiya yini iculture njalo angayichiya iculture njalo umnanga kwayo ukubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana uzakhunjulwa iminyaka le minyaka ngokwenza khonoko kodwa ke baplanta iculture ye violence sokela kudala ikubona namanje sekuthrethena na yonke indawo engethemba ukubana asonto ezaba serious sesiluze le mphefumulo
kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo mina ngakangathi hayi mina namhlanje sengijiya baphoyi ukona yini
well njalo umsanga ayichilo ukubana iZANU PF ama members amanenga ngeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana ba capable kodwa ke ngeculture yeZANU ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengomnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzanu abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso sizalethela isidlova
umnumzana Fortune Mlalazi ulandela izombusazwe ezimele besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa
Lamlela ntwandwe
ukukhothama kwenduna uMarupi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolonzima izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshoniyelileyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi udaba lolu kubika uAlbert Ncube
bekulo ufuthelane edale ebelihlezi emzini wakomarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakomarupi kwixoxisano lomgcinisihlalo wegwanda royal district council mnumzana mphathiswa Ncube wayetheswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna yeRare engavumelananga lemuli ngalokho abakomarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele belembuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijiniswa isisu
ukuhamba kwamafika hhayi akungijabulisanga ngoba usuke lapha angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni awusithe enkingeni enkulu
uthe siharari ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libeselingcono sesisizwa khona leharari sokuthiwa ube sehuda sebulawa isizwe esihlanza ukuthi kuhambe njani asekwazi
kodwa omunye wemuli umnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko zalokho okuthethe induna
ukuba lokuphatheka egula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya egwanda wabuya izokwelatshwa ikwesevuye siyarare esizama ukuyadinga ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona alokho asinabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem iyo engasitshela konke lokho siyakwazi ukuthi umuntu angabhubha kuba le nkulumo eziningi-ningi le micabango eminingi-ningi eshiyeneyo
amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala abakabotshwa abantu laba uyiso mncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi siga sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe
azathathela imota kwabuya abantu ababili abantu labo kanye nalobelo popo babuya straight bayengena endlini lapho bebelele phela lonkosikazi wabo lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhukuluzeleyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo zokuthi imoto ihambile silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlaniland ngoba nguyo obesikhokhela ezintweni zonke zone ezikudibulashaba komlaniland
osaphethe ubuduna bakonhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo
siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi ikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu umubeli ngosakhulayo ube ngasiyonduna endala umuntu omdala ungumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasho umuntu lwano ologcuku hhayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe
othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukamarupi
hhayi ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngimbone senza umsindo esigwetshisa kuhle valelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sale kuhle sabonana kusasa mina okuguleni kwakhe ngibone ngama-last days lapho ngibone izogada kuphela wakuyawathenga i-drink isigwa ndakususela khonapho phela ngizambonana ngizwa nje zokuthiwa uChief kasele bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli vele bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi ngumuntu ongasithile
uMarupi wagcotshwa kuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuzi mbili esilonke eGwanda South ngu-Albert Ncube
okwamanje sike sizwe ukwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane
Lamhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingeyokunanza lomkhuhlane silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo
Umkudaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso nezinyumu ngemgomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedala lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzanele ikhangelisiswe njalo ibhukliwe njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe itek sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungahle kungaba njani ukuthi kuma-tax yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-tax yethukela le-tax ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isandishwe iyesekela udaba lwemvukuzane sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama ababa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000 abayi-61 anyali babe belani belo mkhuhlane wemvukuzane so kuqakathekile ukuthi njengabomama kumbe wonke umuntu ngoba labo baba lomkhuhlane uyabathinta sizikhathaze ngokuyahlolwa lokuzikhathaza ngempilo yethu ukuze senelise ukuvikela lo mkhuhlane sizagqugquzela ukuthi kube le-policy on cancer management kube yinto elotshiweyo okusemthethweni ngiphinde njalo ngikhuthaze wonke umuntu ungaba ngumama ungaba ngubaba lapho khona iqakathekile ukuthi sihambe nini siyehlolwa sibezazi kuyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza ngabe qeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emazelweni akhe. Siyehlola ngesandla sethu esiselulile imine siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela sisize ukuthi siyakula yini amaqhubu akhona silibhoda. Ngiyezwa ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye sibhedlela, njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi. Njalo ukhangele ukuthi ibele lakho amabele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hhayi amabele ami behlale ngakho. Kodwa ingabona elinye selilikhulu kulelinye zitshengisela ukuthi ukhona okwenzakala kulo. Lo mbala kumbe ijwabu elangaphezulu elebele lingaqalisa ukuma lithi khawuthi nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani kuthiwa kuna yikuma okungaqedakaliyo, njalo umbala wangikhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjengani kuthiwa kumshayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo. Kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lingaphezu kwebele kuyathenda kwenxenye lo mbala omnyama kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Ijwabu langikhona sekungani kulokuyizikhalakhala ongani khona kube ngani ikhathi le kufane lekhathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakala ebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilius Banda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela ntshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-intanethi esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome, ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni yeFacebook. Ngokubika kwezim live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo. Iliqiniso ukuthi abantu badliwa izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhla phela kwintolopo into endala le. Ungavele ubona ukontakthwa ngumntu ongamaziyo uzibuza ukuthi ati umntu lo uvele ukontakthelani. Namasikamazi ayakuthanda kakhulu uphumba kuwuthutsha. And then okwesibili lainjala besijekisile ukuthi if is too good to be true is probably false. Into yakuzithenjiswa khonapho mbe imeseji yabe kukhuluma yabokonti lezi zinto into engekeyenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-R5 million akuthi umbani koma umuntu songazwine i-R5 million. So ama offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephitshekile bajahile xa sekebona imali babelekukupressurize uyakwazi ukuhubha ayihamba kabili kathathu kuthi bahlala bevele bejahile bele pressure ukuthi hayi yenza lokhu ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho kwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantshontshelwa
okwenzakalayo ukuthi indaba yokuthi umuntu uyabenza ukuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi awunkomo umngani kasibanda asapotha ithimu enjenje asinayo esazi kakhulu ngayo okokuthi uyahamba kwi-intanethi evule i-akhawunti ngegama lomuntu omngani wakho sela amapikture asezoyaswele ngoba phela uyahamba kulaphana ipheji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe so nxa wena ungumuntu onganzeli uyakhoza ukuthi unganzeli ukuthi umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhalele ku-WhatsApp inamba leyomuntu omahle so indlela wani mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfoneka sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you andlese ekhahlala bekwazi ukuthi ha ufuna ukushasha ezinje impendulo zakuphayona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokushayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba bagila i-internet and babona ukuthi ha abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality akuzuthi ufake idola kuzothaya yaba i-1000 some astronomical figures faka i-100 yaba i-5000 khona kumele uhle utshele ukuthi hhayi kulanto enjalo ungakhiphe kuqala uba usuthi hhayi amhlophe imali yakho sinjinje sinje hhayi suzafika ku-10,000 kumbe kubani ukuthi ufike fake enye imali so at that stage vele awulingi
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu kumele baziqaphele.
I-technology ishintsha nsuku zonke so labo bayaguquka. So umzekelo ngawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje. Imisebenzi onje guaranteed izawuya e-Norway nge-Poland kwelinye ilizwe. Kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe nelinganiso lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganyaka ubabela khipha i-350 khonaphana kudlala ingqondo zakho wena suyawela ku-350 ukuthi hhayi ufa i-500 iningi ama-job scams then I'm sure le abantu bayayazi kakhulu i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhale ngani i-Facebook then ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayela
bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Gomo ungadinwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu exoxa lo Ntungameli Gomo weStudio 7.
Oh, sanibonani balandeli nabathandi bomculo wami la kufinyelela khona izwi lami ngidabuka endaweni yasebhinga kwelaseZimbabwe kodwa kwamanje ngokuhlala ngilapha kwelaseSouth Africa ngokubamba nje imisebenzi ngiseSouth Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86 073 73 73 86 ilapho abangangithola khona inamba yase South Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengayothenga kanjani ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores bengakawufaki so bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle bebekezele bengilinde sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane ngoba ngabe na sponsorship ngabe ne management anginalutho nje ngisazenzela.
Kani sihlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ezibokhela badlala ingqondo kubandla lezanu PF moza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka ka 2028 wathi tibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.